Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe kusalelezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare, njalo okwamanje adinga owazakala ngokuthi mu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021, iningi labantu ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Kodwa-ke into esithabisayo emahlabezulu ukuthi athi yenikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 nge-50%. I-membership esesilayo siningi okokuthi kungaba le-free and fair election ngekusasa. Munanga Gwalezanu kaDobi Dutho.
Sixoxa lomunye wabaqhuba ukhetho ku-Extraordinary Congress ye-MDCT.
Sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngutsho nje eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho kumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare belindele umnyaka omutsha ngoba babesephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi njalo elokhu ehlolisisa ngalolu daba okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Amapholisa athi abophe abanye njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2321 ngesizathu esifanayo elizweni izolo kuphela. Abanye njalo abedlula amakhulu amabili 275 babotshiwe bezama ukuchapha umngcele besiya eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Amapholisa athi kusukela mhla ka-15 kumpalakazi kufika namhla inani lengozi yemigwaqo likhuphukile ngokwedlula inkulungwane eyodwa i-1040 kubhubhe abalikhulu lambili 102 kwalimala abafika phose amakhulu amane 398 okulinani eliphansi nxa liqathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe kusalelezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi sokuvalwe izitolo ezithengisa utshwala, ama-bottle stores, indlu zokunathela amabhawa, indlu zokuziqinisa umzimba ezama-gym, ezokukhonzela ama-churches lokunye. Abantu abedlula ithumi akufanelanga bebuthane, kukanti i-curfew isiqalisa ngehola lesithupha ntambama iyegcina ngelesithupha ekuseni. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-COVID-19 selibulele abanye njalo abantu abayisithupha elizweni lahlasela abedlula ikhulu 217,000. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi lokhu sokukhophule inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo phezu kwenkulungwane ezilithumi lane 14,084 wathi asebetshonile sebefika phose amakhulu amane 369. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021 iningi ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe njalo akulathemba ukuthi kuzaba lobubelo lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ugcizelela lo mbono.
Izano ihlulekile ukuvuselela inotho yona yatshela abantu yathi izakwenza over 3,000 jobs. Suka umnanga kwengenela namhla kulamsebenzi oyedwa owafakwayo. Izikolo zivaliwe, imali evela ku-WHO, World Health Organization, bayitshontshile. Imali efanele ukuthi incedise abantu, social welfare, ayila accountability, baphonga ukuthatha nje banze bakufunayo. Ngapha emaphandleni sibona abantu badonswa ngemkhala, baphiwa inhlanyelo. Kuthiwa bazagebha amagodi ukucabanga bathi gajompu konke lokho abantu abaningi sebegula emhlanini buhlungu. Ingqobela phambili ukuthi singalahli imbeleko ngokufelwa sibeni lethemba iMDC yiparty yehope. Ama-elections bayesaba ukuwakwenza ngoba bafuna abantu bahlala bethobelene kube le-electoral mode isikhathi esiningi kwenza ukuthi bangasebenzi. Nanso insumansumane siyibonileyo ama-MPs ethu axotshiwe aphiwa iphathi eyadliwayo ekakhuphe lo Monzola. Kodwa ke into esithabisayo emahlabezulu yikuthi iphathi yenu ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 nge-50%. I-membership esesilayo sinengi okokuthi kungaba le-free and fair election bekusasa Mnangagwa lezanu kaDobhi Dutho.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kodwa isiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uya kulandula lokhu kungxoxo asanda kuyiqhuba le-Studio 7.
Umnyaka lo sekufana neminye iminyaka ngomumo we-corona ngoba abantu bakithi abaningi basesouth Africa ngale laba abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo ibiselinhlelo zonke emuva ulutshwalo kwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibe namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izinto zonke zibhazaleni ukuthi alibasenze lokho izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga le mali kade vele singalayo kodwa kulutshwalo kwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe uhulumende yezanu p f nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe ku izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona silithandekile esingazibala lapha lalaphayana.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu p f emathebeleleni North. Idale lephalamende yeMelika ele-Congress izolo ligenqule ivoti kamongameli Donald Trump elamandla eyeveto kwezomvikela kumthetho we-Defense Bill njalo lele-Senate lenqaba lanxali lamalunga amaningi ebandla lakhe lama-Republicans. Ngaphambilini, umongameli Trump uke waloba enkundleni ye-Twitter esola amalunga ebandla lakhe esithi enza njengabantu abadiniweyo ngokungavumelani laye. Lokho kwenzakala umongameli Trump elokhu esola impumela yokhetho olwedluleyo lokudinga umongameli lapho umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats abikwa wanqoba njalo umelele ukugcotshwa mhlaka-20 kuyona le inyanga. Ukusenjalo umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika uthi kufanele uhulumende walelo lizwe acande kutsha umthetho wokuchiyelana umbuso kanye lokuthi ongafuniyo ukusuka esikhundleni aphathwe njani.
Khona nje ngokujayela komthetho we-America nxa omunye esewinile omunye waluza, lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engulubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini, angazi lokuthi kanti uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangizile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democracy yabo labo babengathi kabayi lungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye usetshenziswe. Ngibona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha, bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enziwe njani, ngoba khathesi uloko ekhangelwa njengo-president. Akulanto engenziwa ngoba ubu-president bake buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uloxakuxaku, yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxakuxaku. Uxakuxaku luyakuwa kuphela, loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnike ithuba lokuthi aqedise nje izinto zakhe, lokho esingathi ngesilungu iku-wind down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitha, ulayithe ukhuphe ususe uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela, loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.
Lowo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zisungule umnyaka lo omutsha zesithi ubuvili bana phambili. Nanko umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka umemetheka njalo lomnotho welizwe uchabalala, kodwa zithi zilethemba lokuthi ukona kwezulu okuqhubekayo kuzaletha ububelo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba.
Uzulu oqoqela umsakazo we-Studio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka, okulakho ukudala ukubhidlika komnotho ngamandla. Sebefika phosa amakhulu amane asekwebulele igciwane leli kuleli, njalo leli nani liya ligonga nsuku zonke, osekudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvulwa kwezikolo. Umnumzana Tobias Pando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngilethemba lokuthi naye ugovernment usincedisile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa zibe zingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwathi sebenfini la. Njalo lakhathesi nxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day, bengatholi futhi imfundo enhle.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu isakhamuzi semanama eKwanda South yena uthi lanxa kubethusa kumemetheka kwalomkhuhlane balethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje inkosi yasigcina singabaphilayo, nanto lezulu lonyaka 2021 ngathi liyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangele emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Zizobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa unkosazana Gertrude Mhlanga oyisakhamuzi seGoholo phansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumente asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile eminyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni omutsha is just a year added. Silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala hayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu ngani uyanda, singazi ukuthi 2021 siza mphutsha kanjani. Kodwa isimo nje lokhe sisibi.
Amazwi akasekelwe ngesinye isakhamuzi semadobo, umnumzana Grade Mphiri yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhona kulolulileyo.
Anyaka ka-2021 sesiwungenile sibili, kodwa hhayi siwungene nzima. Abantu abalazimala, abantu bayadubeka, akulalutho sibili, hhayi isimo somnotho sibachayile. Akula nto enhle esingayikhangelelwa ezilonga umumu nje omnotho, hhayi sibonani udubo luzaqhubeka lusiya phambili. Asiboni sibili ukuthi uhulumende angaguqula masinyane isimo somnotho, hhayi siwukhayeleleyo. Bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
UNkulunkulu athela umusa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje, abantu babe lomoya munye, abantu babe lokuzwanana, abantu bengabi lokulwa, kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi, bahlangane babambane okwamaphathi wakubone nxase lesiya ezintweni zabo. Isifisa lokuthi aluva imali yakithi iyasebenza bakithi. Sike sibone ukuthi ngoba kade sikuzothole imali irandi kumbe iusa, kumele ungene esibayeni, ongela sibaya ke kazathengi ngoba ibhondi kalithengi.
Inengu lesisabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS1, oluzadala ukuthuzula kuphile impilo engcono. Kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingaya lithona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngesonto edluleyo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande. Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu okade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho. Amaqiniso enza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usukubuzile ukuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report ukuthi voters roll ibe ingekho, akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Sifundo bani esingafundwa ngamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu nxa efuna ukwenqabela ingxabangxoza efana lale?
Njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe in shambles, ihofisi elections directorate yehlulekile, eyabo abantu be-MDCT yehlulekile ukusinika i-voters roll, uluhlu lwabavoti oluqondileyo. Kwagcina sokusetshenziswa amaphetshana, la maphetshana okuthiwa avela kuma-provincial chairperson, yikho okudale ukuthi kuinto zingahambi kuhle zina lezo. Abanye sebethola amabizo abo engekho, sokutholakala kulabanye okuthiwa kakumelanga babe khona, sokuthiwa bakhona. So yikho okudale ukuthi kube le ngxabangxoza.
Kodwa kukhona yini okuncomekayo okwenzakele?
Engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional. One, sayenza ama-ballot papers a-professional, sayenza ukhetho ngendlela e-professional. Sase sixakwa yinto eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle. Ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe, abanye bahaba khalala, sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling, konke khona khana okwenziwayo ukuze kuyefike kubaleni. Esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla, siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa kwakungela voters roll, lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede, kusenzakala into eziningi-ningi. Kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti, kwacitshwa amagetsi, kwaba yisixhobe eqhobe nje kwangiqedakali kodwa kwathiwa sokuthi kwaana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile. Siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-PF abele ngxabangxoza eziningi kakhulu akula nto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa i-electoral democracy ukuthi isebenza njani.
Bakhona abathi umfanekiso kamabonakude kawutshengisi sobala ukuthi uNkosazana Khuphe watshaywa. Wena wambona yini etshaywa?
Mina njengomuntu obephatheke kakhulu ngale ngigijima ngitatazela ngisiyalela lalelale nizama ukuthi kube lokuthula. Ngikhona abanye ababonile ku-social media ngikhuza ngizama ukuxazulula ukuthi abantu bangaxabani ngabahlale phansi kulungisiswe okuxakayo njengomlami lankunzi. Angimbonanga umama uKhuphe etshaywa kodwa lami ngikubone kumampikitsha. Ngase ngibuza ikakhulu ngimbuze yena ngakwakhe sibili ubaba uDouglas uMonzura ukuthi kuliqiniso kangakanani uthe usakuza kulungisisa kodwa la uvumile ukuthi into enjalo yenzakele wasesithi yena uzakhuluma uzayishu statement njalo uzathatha amanyathela lokuthi bathi basayi wathi yena usayinvestigate ukuthi lo muntu otshaye umama uKhuphe ngubani. So ukhanya kuvuka into eyenzakeleyo la nxa mina ngawamamehlo ngakubonanga kodwa ngoba umkhokheli wakhona yena lo onguye ocine ngani kuthiwa unqobile kukhetho ukuvumile laye ukuthi kwenzakele. Esesikukhangelele thina ukuthi sibone ukuthi uzathatha amanyathela bani ngento le eyenzakeleyo ngoba kuyinto embi kakhulu ukuthi kutshaywane kube lodlakela olunjalo kusuka bese kusenza kwenze into ejalo ukukhulunywa ngabesifazane ikakhulu inhlanganiso ezinjengabo WIPSU ekhokhelwa ngudadewethu uSakhile Sifelane, inhlanganiso ezinjengabo ZPP, inhlanganiso ezinjengabo ZESNI ezihlala zikhuluma ukuthi political environment yeZimbabwe kayilungelanga abantu besifazane.
Lo bekungumfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngeviki edluleyo. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngomnyaka odlileyo oka-2020 sixoxe labesifazana abalohlonzi kulolu hlelo oluphathelane lezithinta omama lamantombazana besichasisela ngenhlelo abasiqhubayo lokunye okuninginingi okungaba lomthelela kumnyaka lo esesisungule. Saxoxa lo Nkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum esichasisela ngenhlelo eziqhutshwa inhlanganiso yakhe.
Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlami. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lomama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khonkhona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders.
Saphinda saxoxa lo Nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalele parliamente kulandela ukuqhamuka kwesihudo esabulala abanye ngenxa yamanzi angahlanzekanga kuleli lokitshi.
Wathi nditshele ngendaba yomntwana ugrade 4. Ugrade 4 wathwalele clinic, wathi efike clinic ngangikhona ehamba lo mntwana. Usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo. Kati abadala bangapi? Kwabuya wena umntwana, kati umntwana usehanjiswa empilo, kasoza hambe ahanjiswe umntwana. Wathi balele endlini bayagula. Ungabona umuntu omdala esethuma umntwana ukuthi ahambise umntwana esibhedlela ube kwazithe ekhaya lapha kunzima. Ngoba emfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphuma amanesi yini? Bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication. Abagula lo mkhuhlane basila. Kodwa kathesi sincwaba lapha sebefile sebelele phansi. Sebegula futhi. Okuthi ukuthi umkhuhlane lo nxa ungelatshwanga ngemithi yesibhedlela kumbe i-antibiotics othuthi kawupheli. uyabulokhu khona phakathi emzimbeni.
Unkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda uthi wakha isikolo semfundo yabantwana e-preschool e-Plumtree. Njalo uhlelo lolu lusaqhubeka.
Ma yonke into ingihambele kahle bazofunda bachayise ngabofundi then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalocali khonaphana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla. Omunye lomunye uyabuya le-talent lakhe bese sincedisana mina sengithenga amathuluzi. Senza iseli sesithengisa izinto zethu bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imchina yokuthunga kumbe imchina yamajesi kumbe izinto zokubaza.
Saphinda saqhuba ingxoxo lonkosazana Sithemba kuyenyoni oyibandla lemthwakazi Republic Party elikhankasela amalungelo oluntu ezigabeni zeMathebeleland le Midlands.
Usebenza umuntu edinga edinga. Akusebenzi umuntu eofisini yeplant, usebenze umuntu olikhalanga. Eofisini yebhayibhile usebenze umuntu olivenda noma ongumfuthu. Njalo njalo. Kathesi sibonile laba ukuthi abasponsiwe. Ubone umuntu olebizelo efishona kuthiwa umela iMatsaud. Sabona umuntu olebizelo efishona kuthiwa umela iMatinod. Kodwa kukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenile kulezo sikhulu. Abantu bayithi ngendlela ukuthi yele lokho bafaka uzayo ngegugu. Awuthi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni bethi support ngoba bayisaba khona ukutyala endlela abayithuselwa ngayo nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF yibo abantu abazi abuya besidonsela amashona kubana esidelele sihlale emakhaya.
Lo nyaka iningi lisole elithe ludlakela olubikwala luvela emapholiseni lezinye iziphathamandla zikahulumende kwabesifazana abagoqela abatsha bebandla le-MDC kanye labakobulawayo unkosazana Nokuthula Mpofu loNtombizodwa Mpofu abathi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa ebethesa icala lokuthi bephule iziqondiso zokuvikela ukumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Sabuza umphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi uthini ngokukhahlanyezwa kwabesifazana.
Ukuthi abantu basekulezabo ungabafuna ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena esikhathini likhulumisana nje face to face ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Ekwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sixabane, siyazama, kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bephuleto eyakwenza ukuthi sivikeleke kulesi sifo. Thina njengohulumende we don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu.
Baningi njalo abanye abesifazane abaluhlonze esixoxe labo kulolu hlelo eminyakeni esesiwugqibile.
Kuthiwa ukuthi ifresi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina. IChina lithi vara 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 ndani makiwanya lithanda ngoba lithipimpi. Isikhwa sakho nasidipu awusitandele. Sengiyalapha enzalwa khona lapho esikhothana bheni. Enkayi bayantanda dami nyabathanda. Nithiye ngithibenye lapho ekulomuzi wami khona. Kwamba emapushini lapha bahamba bantata khona uzoketi fire niwe nibo mabakokulawayo baba bambini nyali bonga ba toni peg awela pema ofisi yentoni tempu leni setisa yona ngokumphakamisa kwenu.
Umculo wejaha lenkayi uSikhosana Buhlungu esithi Rasta esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.